Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-10 Nhlolanja 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abathayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga.
Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni labobulawa.
Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zokudinga amalunga ayidale lephalamende lawekhansili.
Le kuyindlela esicabanga ukuthi sinakhelele lento emijenze esikithina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esesibalekele ever since kwaphatha umbuso izanu le-MDC.
Umanyano wenhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe uthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo.
Abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abathayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Umanisipala waqatsha inkampani ethiwa Trendy 3 Investments yaphiwa itenda yokufaka imitshina yokwamukela imali yokupaka kusukela ngasiphi isikhathi. Abathayeli sebezahlawula imali engamadola eMelika alithumi lasithupha US$16 ngelanga, okutsho ukuthi umuntu osebenza edolobheni epaka nsuku zonke ngaphandle kwempelasonto usezahlawula amadola eMelika afika phose amakhulu amane $352. Siqoqe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi kukhanya ngathi abaluthakazeleli bathi imali ebekwe ngukansil wakobulawayo ingani iphezulu kakhulu, abaningi abasoze benelise. Ngokunjalo ke imali edlula imali etholwa ngabantu kumbe eholwa ngabantu abasebenzayo edolobheni labobulawayo.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhamba njani imali yonke le iyabe isiya kukansil na kumbe ikhona inkampani layo ezaba ithola imali le eceleni?
Imali le khanya ngani kule kampani bekuthiwa yi-Trend Parking nxa ngingaphambanisanga eyiyo ekhokhela kundaba le yokuthi uZulu wakobulawayo abhadale indaba ze-parking ngamahola ngamahola. Imali le kukhanya kayisoze iye kubulawayo esikhwameni sakhe sonke, kukhanya le kampani la izathola ingxanyana. Kodwa angilalwazi lokuthi imali engakanani ngoba leyo ndaba ayikakhulu lunywa ukuthi ifike ebantwini kube lo lwazi olojulileyo ngendaba le. Kodwa kukhanya ngani yikampani okuthiwa yi-Trend Parking nxa ngaphambanisanga abaza ngiqondisa ke abalolwazi.
Ngokubona kwakho nxa sokuthiwa kubhadalwe imali yona leyi zizabalutshwana yini imota ezenelisa ukuthi zibe zipakile etown?
Osokungenzakala ukuthi imota sezingasala ziziningi ngavula amathuba obugwelegwele omgunyathi ukuthi abezimota bagcine sebefumbathisa izisebenzi zenkampani le eyiyo ebambe indaba yokuthi imota zibe zisima lapha edolobheni zibhadala imali nxa intengo yakhona kumbe inhlawu yakhona iphezulu. Kuzabangela ukuthi abantu bafumbathise imadlana ethize nxa kuthi kuyimali ephezulu kakhulu. Ngomnakano wami benginakana ukuthi ngakuya ngami ngabe idolobho liyakhangelisisa libe lendlela yokuthi abantu bathenge amachenqe ezinyanga. Ngiyazi kanti ukuza amavele lokho nje phambilini ukuthi abantu bayenze ama prepaid parking disk, kodwa ke kathezi nje sole company le ngabe iyayenza kube izigaba ezichetsheneyo ukuthi ungathenga isigaba seviki, uthenga isigaba semaviki amabili, uthenga isigaba semaviki amathathu senyanga somnyaka, kuyimali ethize yokuthi uthole ichenqe elitshengisa ukuthi ubhadele ukuthi ubhake iloba ngaphi koBulawayo. Kodwa ke empeleni limali khanya ngani phezulu kakhulu kubantu abaningi. Ngizwile besithi khona kulama zone achetsheneyo, ngithe ngikhangela enye izone yakhona ngabona ikhomba abo $80. Nxa nginakana abantu abaningi le mali abayiholi, benginakana ukuthi ngakuyathi kuqophe imhlangano loZulu kukhulunyiswane. Angazi nxa kwenziwa bewangikhuta, kodwa umnakano wami bengisengxenye kumele kukhulunyiswane. Ungabona uZulu engani kaphatheka ngendaba ezinje, kebe kudinga ukuthi engxenye hlale phansi kukhulunywe ukuthi kube engxenye lendlela lapho kungahlanganwa khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eBulawayo Traders Association.
Asambeni madoda siyovota,
ivandla lemphakathi Republic Party selikhuthaze abantu ukuthi balivotele kukhetho lokudinga amakhansila labameli bedalele ephalamende ngomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi konke okuhluphayo kulezi zigaba kuphele. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi ngokuvotela abakhokheli be-MRP ezigabeni, uhlupho lokuthathelwa umnotho we-Matabeleland le-Midlands ngezinye izigaba zelizwe kanye lokufundiswa kwabantwana ezikolo ngababalisi abakhuluma ulimi abangalwaziyo kungaba ngokwayizolo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Kuyindlela esicabanga ukuthi sinathekelelento endimidlela zesithi thina yimthwakazi, kungaba yindlela esingabisa back i-political power esisibalekele ever since kwaphatha umbuso izanu nge-MDC. Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bebevota iminyaka yonke leyi besetshenziswa, kodwa-ke laba abavotelayo bengabancedinga lokuthi sinanzelela ukuthi umnotho wemathekeleni le-Midlands undliwe eHarare, umhlabathi wethu uthathwa ngabantu abakhona ngale. Yonke into nje enzakalayo ugoqeli ukufundiswa kwabantwana bakithi ngamatitsha angayisiwo ukubakibo. Konke lokhu thina sithi nxa abantu bengavota berejista ukuvota ngobuningi babo kuma-council lakuma-MPs, ngoba yikho lapho kule power khona, abantu singakwanisa ukuthi sizilungise zonke lezi zinto, ngoba sibe sesile mandate esiyiphiwe ngabantu ukuthi sibamele, sibakhulumele, silungise izinto esibahluphayo usuku zonke.
Umbiko loyo liyalivele liwukhulume, kuyini elibona ingani kungaguquka ngalesi sikhathi, njalo abantu bengawemukela yini ngokwehlukeneyo kulakuqala?
Siyabonga abantu, dadewethu ikhozi esihamba ngayo yayivalekile kibo babengayazi, kodwa kathesi ngokubhodi esikwenza emakhaya sitshela abadala nabo besitshela ngezihlupho zabo, kuyabonisa ukuthi bayakhwabitha lokho esikwenzayo, njalo bayatho ukuthi thina esikukhulumayo lalokho esibathengisa khona kwehlukile kumabandla wonke la khona kweleZimbabwe, ngoba sikhuluma sibabonisa ukuthi ama-solution enhlupho zabo avela kibo kavelele eHarare, elapho kuvela khona ama-problems abo. So sina siyenza okuthiwa yi-political education, ukufundisa abantu ngenhlupho zabo kuvelela ngaphi, njalo sibabonisa ukuthi mandate yokulungisa lezi zinto ivelela kibo. So-ke yikho sithi umbiko wethu abantu bayawamukela, njalo bayajabula ukuthi ngempela yithi kuphela abantu bokuqala iZimbabwe yonke ingaka babatshela ngenhlupho zabo langendlela yokuthi kumele sizizonke njani sindawona.
Lokhu kuza ngesikhathi amanye amabandla ekhankasela ukhetho lwama-by elections, lina elithe alincintisi kulo, akusoze kuphazamise yini lokho abalandeli wena ukuthi beze ukuthi umbiko wena uqondane laluphi ukhetho?
Akusi kubaphazamisa, ngoba i-by election ledwethu thina siyikhangele sayibona ukuthi iZANU-PF iphuthela kakhulu u-2023, njalo isikhathi abatshele ngaso abantu ngalolu khetho langendlela abafuna ukukwenza ngakho, thina singazikhupha ngakho, kungasikhipha endleleni yethu, kumbe ngithi ku-main target yethu, kudemoralize abantu, ngoba sizananzeluthi i-history isibonisa ukuthi izanshefu ayiluzaluza ama-by elections kule sposo saba bayenza ngaso and aso mistake ukuthi babize nje kushasele umnyaka owodwa ukuthi kubuya ama-elections next year wayenisa amanye ama-by lawa asedonsa close to 3 years engakizwanga so thina akulandlela okungasiphambanisela ngayo abantu ngoba vele intshumayelo yethu ingasitshela abantu ngomzabalazo wethu more on problem solving than ukube sikhuluma nje politics engekhoyo so mina ngicabanga ukuthi hayi ngendlela esenza ngayo lesihamba ngayo kuyafunisa ukuthi sisendleleni eqondileyo and i-violation ithi asonto esingathola sizihlupha ngayo ngoba yinto ezoyenzakala nje idlule kodwa-ke lokhu esiwukhangeleleyo okuyi-bigger project yokuthi sikhuthaza abantu bazwisise njalo barejista ukuvota for ama-elections azokuya ngo-2023
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obexoxa icingweni le-Studio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isisungule uhlelo lokungena emasontweni ikhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ihlandla lakuqala lokubhalisa lisungulwe yiZimbabwe Electoral Commission ekuqaleni kwalinyanga njalo ligqitshwe ekupheleni kwayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
Ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakobulawayo eMathebeleland lakwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubo olufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies ukuyarejista ukuvota akulandle party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyirejista kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usurejistile thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign lapha sithi thina mkristu hamba ubhalise urejiste njalo uzahamba uhambe njalo uyevota kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngalisande ukuthi kube lama-announcement ema-church ukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu beyevota njalo silo hlelo lokuhlangana labantu bezek sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okule ndawo zokuthi baregistre khona njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu lohlelo esizalwenza lezek sikhangele ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote bapha sizathobani kahle kahle
udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo ngakho-ke kulo msebenzi khona phambi kumele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho yikho sasibona ujesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika unkulunkulu okukankulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu njalo kwesibili bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena o-councillor sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona sebeqalisa-ke ukungathokozi umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo antsho siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu njalo kulabasha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota.
Umfundisi uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. inhlanganiso zokholo lwesiKristu weZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi amabutho eZimbabwe akumelanga angenele kundaba zombusazwe kumbe ukuthatha uhlangothi kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngenyanga ezayo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano lo ukhuthaze njalo amabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula kungeladlakela.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi impisi sezibhahile esigabeni seMatabeleland South lapho sezidale khona umonano omkhulu zibulala izifuyo. Umsakazo weZBC uthi amasela amathathu kade entshontsha intambo zikagetsi esigabeni seUzumba Maramba Fungwe abotshiwe izolo ngemva kokubanjwa ebhekeza umthina wetransformer. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke lisupport Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthiwa ihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kuyo, siyakwazi sizwa abasebezefike bangela ukuthukana. I-Studio 7 yona kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lama-supporters ayo. Singafike bangela ukuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ngasimsola kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana. Njengomunye ngimzwethuka nje thuka lobaba le team le MDCT, kuyazila ukuthukana. Sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo Mqondisi, indaba kababa uMoyo Mqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokwakufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke. Ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe, ngoba kufuna ebekuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe leyokuthi liqunywe ngumbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba ku-member of parliament kumbe laku-member of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Bonke nje ati abona ukuthi ungakhangela i-team yabomama omakhulu uDr. Phokozani Khuphe, obaba uMonsora, hayi ngabantu abaseBoreni abona kingasithuphi ngabo, ngabantu abaseBoreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuye ukuthi ezawina yiphi. Kungenza wathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba abakhonisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi wala ama-supporters, umama uKhuphe kungenza wathi lo muntu oyedwa omsupportayo, uMonsora kungenza wathi lo muntu oyedwa omsupportayo, kodwa bathi wala abantu babo. Akulalutho lapha lingayo kuswa ngumlilo wama-newspaper lo, ngabantu abangala msebenzi lapha. Asiwayekeni benjalo kuphela.
Benjalo lapha ku-Studio 7. Ngaba uZimbabwe siyaphila kakhulu. Shubo nje kuphela imali. Siyakhala ukuthi uhulumende okhona ayesenzeli izinto ezinengi, ngoba singathi asimfuni. Yabona ngisimba abalalo kwanje kwakhithi. Indaba ekhona nje ukuthi kodwa neZimbabwe singabambana, siyaphumisa into eyodwa. Njengalaphana unkomo esekhona futhi sesibona izinto zingcono. Fika laphana unkomo wapha zindova zadakwa kakhulu, futhi sikhangela unkomo ekhona zala umgabe ekhona ekhokhelela abantu kanye lakathesi umgabe ekhona izinto bezingcono. Fika lapha umnankagwa abekhona ayongupresident ekhokhelela abantu, izinto azihambi kuhle nje. Mina bengifuna ukuthi nje laba abakhona kungale phambili bekhokhelela abantu abahlale phansi becabange babone ukuthi amaphutha abangaphi, sithi balungisise silizwe lethu ukuthi libe ngcono, ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe esiwakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngaphela uMozambique belilizwe lesingazilandeli ngenotho esilayo thina asifanele ukuthi siyangizwe phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula singasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke wenisufuna incindi laye ukuthi ulwe layo ukuthi ukhulumele iqiniso yena umuntu efuna ukuthi ilizwe libe lihle ngiyabonga nalama
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina ngiyaphila mina ngu-Bruce Moore hhayi ngithi umnyaka omutsha yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nansi indaba esegudini zakhamuzi zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kathi sangenelwa yimamba endlini kwezenjalo abantwana babulalekwele imfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetsheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele senzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hhayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kati aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele usewalithatha umungu lasefana nalo logola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silikhembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imihlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba khiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale qeda kwapho liyabhadala ischool fees setem epheleleyo linabantwana bengafundanga item epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumZimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembuleni naleke lisihlonipe sihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hayi ayisikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lo libulala imfundo hayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough alifunguzeli uchamisa futhi eliyenzele hayi lo titsha la eliyenzele hayi khona manje ukuthi umathi maZimbabwe
sanibona sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi be-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwanda esigodini emnceleni webandalo yesigodini siyangiyabonga bengilalele imathepelele nje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathebelele nje besho ukuthi imathebelele nje ayinalutho dingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhayibhrishi usentaba zinduna usetsholojo usematopo idingeka ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebelele nje ngoba imathebelele nje isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kufuneka abantu basemathebelele nje sibambaneni sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima abantu bayabencedisana beze kwandlovu bazohlakula baye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha emathebelelenzi ukuthi sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu abethu bazokuhlupheka kakhulu abantu abethu bakugcina befunda ilimi ezingasizo zethu abantu abethu bagcina besenza amasiko asempumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ekhuluma ngowe-freedom uthina ungowe-freedom awusiyipolitiki no i-freedom party but awusiyipolitiki ngiyomanyano lwasemathebhelelendi futhi bahlala phansi bayise about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imathebhelelendi isalele emuva kakhulu imathebhelelendi ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamoshe isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukankulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi be-Studio 7 ndinelisisakaza njengoba zinjalo ndinethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mna ngubhanda moyo ukulilima west plum tree ward 9 makhulela mina okungi ngizwisa kakhulu ezibave lapha abantu abadala mpela mapolitiki bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangela ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga abanye bakhuluma kokuvikela iparty kanti ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe abantu akabeke bezwela abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi bakustrike mina ngendlela engibona istrike ifanele amateacher engabuyi ezikolweni ehlala emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu ngiyabonga Studio 7
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika inhlanganiso ezicubungula ngobuqotho bukamongameli welizwe leMelika zithi umongameli Joe Biden uyaphosisa enkulumeni yakhe nxa ekhuluma okungalotshwanga phansi kodwa abacubungula inkulumo kaBiden bathi ungcono kulomnumzana Donald Trump wayehlezi ekhuluma amanga esikhathini sonke Inhlanganiso yezindaba ye-CNN ithi uBiden uyake akhulume ihaba ikakhulu ngembali yakhe hathi ngomsebenzi wakhe okwakusenziwa nguTrump. Kuhlelo oluthiwa fact-checking, linhlanganiso ithi njengesibonelo uBiden ngenyanga kaLwezi watshela abantwana bemakolitshini ukuthi esakhula wake waba ngumtshayeli wemota ezinkulu ezithiwa ngama-18-wheeler kodwa abacubungula ngembali yakhe bathi lokhu kulihaba. Iqoqelo landela ezombusazo weleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi othi uBiden ukhanya kodwa umsebenzi uyenza okuqotho.
Uyabona ama-Democrats lapha ayenze lokhu okuthiwa nge-football i-okidoki. All along they've been playing down ama-January numbers. Ingani hayi, they don't expect much. Ubona kodwa kade bevele bengani these things that told them otherwise. And here comes the jobs report and surpasses by far. And all along they'd already taken a beating to right-wing media as which they were already making excuses. And then my job numbers, they surpass everything. So with that, kind of local guru, but they said they'll be revising down or revising that January reports number, which is common too.
Ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na angasusa ilizwe ebunzimeni.
Uma usithi ukususa ilizwe ebunzimeni ngingazuba utsho lobuniphi, kodwa uma singakhangela ubunzima obukhona nje mina ngathi the only difficulty engathi khona kathesi i-violation of First Amendment of free speech where these people are weaponizing any and everything. And you see no president all around who can push back only FBI, the Department of Justice, who can monitor and actually do something about white supremacy. It would be different if we had an impartial government who died. By the new constituency, is greatly threatened by the current rhetoric. So, even is in the Ukraine. Biden is the senator for his cutting. So, he's very versed in tools, foreign affairs, how to relate, even in the Putin in the Ukraine, so even the team here, I trust the team, it was your inside.
umnumzana Mkhululi Ndabambi welandela izombusazwe wele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abachayeli bakobulawayo bahlaba umkhosi ngemali esizabhadalwa ukupaka imota edolobheni leli efika kumadola eMelika angamakhulu amathathu US$352 ngenyanga. Ibandla le-MRP lithi lizancintisa kukhetho lomnyaka ozayo kuzikhundla zamalunga edale lephalamende lawe-council. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo ngu-Chris Gande.